Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi uyaxokozela okumangalisayo eZimbabwe okwethuselwa khona njalo okubotshwa abaphikisa ibandla leZANU-PF. Umbiko owethulwe yi-ZPP uveza ukuba ngontolikazi amalunga ebandla leZANU-PF yiyo athwalisa nzima kakhulu amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ekuphelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-ZPP ithi amapolisa ahlukumeza abantu abedlula kancane amakhulu amathathu lamathumi amahlanu 354 ngontulikazi. Inhlanganiso le ibika njalo ukuba ibandla le-CCC lalo lahlukumeza abantu abafika phose amathumi amathathu 29 ngontulikazi. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba abantu be-CCC bahlukumeza uZulu.
Singake sakuphini mhlambe sikuphini sikuvume ngoba akula muntu owabuya kithi ezedinga noesithi ngekuthiwa verification. Yikho besibona ngani ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezanu. Kulo msobu ngibona ngani ngabantu abazenza ishishi beze ukuganga sekuzathiwa yithi thina vele asivumelani lodlame umuntu olodlame kithi sase simxotshe njalo bonabo ababhala i-analysis leyo ababuyanga kithi ukuzabuza ukuthi lo luyamazi yini mbelo luyamazi so thina sithi hatshi asiladlame udlame luvela lapho olukhona kuZANU-PF njengensuku zonke.
Umafa uphinde wathi
bangaki ababulawa yi-CCC izanu lama-records inti gukurawundi mbrambathina ekhwekhwe babulala unube khathesi babulale unoblessing so what else do they want? They want just bafuna uku-equalize nje ukuthi lathi singole njengalabo.
Umnumzana Evidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi ibandla elibusayo lenza elikufunayo eZimbabwe.
Akumangalisi lokho kukhulunywa yi-ZPP ngoba yikho esikubona phansi kuso sonke isikhathi, ukwethusela abantu, ukutshaywa kwabantu, okwenziwa kabi kwabantu, ukuthathwa kwamalungelo abo, okungahlonitshwa komthetho nje vele elizweni, okwenza kube mhlophe nke kucace ukuthi ukhetho olulandelayo luka-2023 ngeke lukhululeke. Ngokuba lokho okwenzeka namhlanje kulo mthelela okhethweni olulandelayo, kasikhangeli okwenzeka ngalolo suku ukuthi abantu bavotile yini, bafice kulama ballot paper, bafice kulama ballot box, bavunyelwe ukuthi bavote.
Kungonakala na Baba Ncube nxa lokhu kungaqhubekela phambili?
Sikhangela la sona lesi sikhathi ngokuba silomthelelo omkhulu kulokho kuyabe kuzakwenzakala. Nxa abantu amaqembu aphikisayo engavunyelwa ukuthi abambe imihlangano, engavunyelwa ukuthi akhankase ngendlela ekhululekileyo nxa kuqathaniswa lebandla elibusayo, kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Kanti-ke njalo nje siyabona ukuthi umthetho wesisekelo welizwe oyiwo ovikela lamaqembu labantu nje abezemisakazo, abehlanganiso ezizimeleyo, labantu beZimbabwe jikelele abavunyelwa ukuthi benze lokho umthetho wesisekelo othi kabakwenze. Ngakho-ke kuyacaca ukuthi ilizwe kalikho endaweni efaneleyo, liyalahleka kakhulu, okuza ukwenza kube nzima kakhulu ukuthi labo abazama ukuthi baxhumane njalo lamanye amazwe ukuthi ayi-re-engagement kwenzeke. Konke lokhu kuzalimaza zonke inhlelo zelizwe, kudilize ezomkhonomi, kudilize ezepolitiki, isimo sibe siki kulalesi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF laye uthi
udaba olwethulwa yinhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu, njalo olukhomba ukubana zikhona inhlanganiso eziza ukuzofaka umoya wokungazwani, umoya wokuchitha, njengalokhu esikuzwe unkosazana Panda, uminister we-South Africa, ekhuluma elo Secretary for State we-America uBlinken, ukubana kulamazwi la ayesithumile abuya la efuna uzochithiza njalo uzodala ukungazwani kwabantu wele Afrika lapha, besenza ngoba bona belo nto zabo ababezifuna, befuna ukufaka ohulumende babo abazenza intando zabo. Pho nangu omunye kathesi uhlanganiso lo olwe-ZPP ephuma esithi yena iZANU-PF zilokhu abantu babotshwa ngenxa yezepolitiki, kungasilo qiniso ngitsho. Abantu babotshelwa ubudlwangudlwangu lobugilingi abakwenzayo bebodwa hathi ukuthi bengamalunga amaphathi athize. Sikhangele umzekeliso ka-honorable ubaba uSikhala, umuntu waphuma emgcekeni ku-social media washo ukubana yena sesiyakwenza ubudlawudlango, sesiyakhoza i-violence enyathini and kwahamba kwenzakala khonokhwa. So kwenzakele umthetho usumbambile. Nxa umbambile umthetho, nxa efika phambi komthethwandaba kwathola ukuthi hhayi vele yena ebephume ekubheyili ephiwe amagolisini okuthi nanxa uphuma lapha akumfuzanga ubonakale usubuyela ku-social media njalo usiyayenza izinto ezihambelana nokudlwangudlwango.
Babathuma, kungamanga yini lokhu okwethulwe i-ZPP?
Baningi kakhulu amalunga e-TPC esibaziyo njalo abasebenzayo babhizi bayakhankasa bayahamba lapha kugrawundi. Kalesi ngikhuluma so ngeke ngibone umama uMakhuphe ubhizi ubamalwane uyagijima uyangena emakhokho baphuma emganini angene lapha angene phansi athi ayibonye athi ayingaphi kodwa kakazi abotshwe kakazi ahlukunyezwe ngoba ukwenza kusemthethweni. Yena ngwakhe umongameli wabo we-TPC uNelson Chamisa asikaze simbone ukuthi awubothiwe usemthethwandaba ngendaba zepolitiki. So lokhu kutshengisa ukuthi bona bona benza izinto ngendlela eyiyo esemthethweni, yikho bona umthetho ungababambi, umthetho ungabahlukumezi. Kodwa wena ungenza udlwangudlwangu uwedwa laphana uzasithwala isiphambano sakho, akulali lokwenza epolitiki. Ama-politicians maningi kakhulu njalo baphuma nsuku zonke besenza into eyiyo, yikho bengahlukunyezwanga. Laba abahamba befuna ukuyephula umthetho and ungakhangela futhi it's always the same people all the time. Kanti yiwo yini asewuqaleke kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC, yiwo yini asebekwazi ukuqhuma kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC, yiwo yini kodwa asebekwazi ukwenza izinto ukudlula umuntu wonke ku-TPC na? So lokhu yokutshengisela ukuthi hhayi kukhona ukuchama.
Baningi abantu eZimbabwe abathi bathwele nzima okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.